zakuwen empiwisi kala wezinsuku sonini nanini sizakuwe sithi uyinkosi uyinkosi yabo Jehova Sebaothi sizakuwe kala wezinsuku silethi sibongo dwalale Sizakuwe Jesu Siphakamise izandla Ngokuvele wena sizakuwe Futhi akekho njengawe Akekho nongalinganiswa nawe Sizakuwe ngendumiso Siyakuvuma kanye nezidalwa zezulu Sithi uphakeme, phakeme kakhulu Akekho onjengawe Wena okhazimula angoba umcwele Phakeme ufanele ukuthunywa WeJesu sizakuwe Ngendumiso Futhi ngoba akekho onjengawe Sizakuwe Jesu wethu Sizakuwe na Jesu wethu Wena owathela kuphila kwakho ngenxa yethu Sizakuwe Wakufuma kutatulwa ngenxa yethu Wena wakufuma kushalwa ngenxa yethu Silethi izibongo Sizakuwe Jesu Sizakuwe Jesu Akekho njengawe
Sizakuwe
Jesu,
sizakuwe,
sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, sizakuwe, s